atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqontini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha khophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona nosowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu le-FC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlinji yacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba munye munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi yikuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngiyakhuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So manazana abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isipule out sokulidisaster ndaningawusakwanisa i-TV ngoba basela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona leli alivakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuye kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngkhona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Xa sikhangela imbali sake saba le dili le-equatorial Gini lapha kwasizakala khona kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Australia Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Namhla ethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020 kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende ukwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yibo amakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sokusitsho ukuthi ingxenye kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengazi baphoxane lo mnumzana uMnangagwa ingxenye bangathathelwa umthelo wabo. Yindlela ezana uphepha kanye nasile ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi. Bayiwa batsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kulezinto eziningi esifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bekhuxana lo mnangafinale amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi bokalokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esinawo azaqeda udubo lethu kodwa sonke singabaya ngadade kuyaphela kunjalo kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa sakwanisisasustaine i-capital investment njengaloko siyafika ijile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasustaining investment baye sebephunyukile kuzaphela kunjalo dade njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxela eseHarare.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedence Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphele sinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Nangamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phambi komthithwandaba kamanje eLenesia eZansi eJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala nokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. Tezwa loko mabaso weteswa amathathu kudlwengula abathathu babo kanye nokuntshontsha. Ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane ezintathu zalimuli qede basebebulala ingane zine labesifazane abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Kube bachiya bekhiye umnyango babaleka. Umabaso ubanjwe ngempela viki esengceleni weSouth Africa leMozambique. Kati ke uKube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto. Amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo loba nje isigwebo sogodo singekho kwele South Africa. Owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyahlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esibachiye bengalamathe.
Mina ngifile ngombali, umbali bekusisi wami kuwumngani wami kuyikho konke kimi. Sathala sonke ngibhlungu efefe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa na kancane beze bese bonke bese ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindisa.
Isiphala amandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele Nkosi Malobane ukhuthaze izakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo.
500 years. So it means that person will never be released from prison. Akagcina ake siyekele ukuqhashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi. Because bagcina benze le nto lefana nale.
Isenzo soweZimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke seZimbabwe. Unkosazana noMalanga Dlamini uthi akwethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba.
Kuyamangalisa ukuba lo muntu weZimbabwe oyenza isihluko esingaka, uchuko olungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi. And vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani nani amagama. Nawu sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo. Bazi sibiza ababulali izigebengu ngenxa yakhe. Akufani nabantu bakithi lokho. Angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka.
Ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo. Abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesisika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oyilo okuthiwa angatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe nezinye indaba ezenzakale ngempela sonto. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwempiko yokubulawa kwentatheli zendaba yeleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni sommeli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Iziphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu aweMelika wama-Republicans nama-Democrats ziphume ijumo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga aweCongress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongenezwe inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempilakahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi eziningi bachiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezinye indlela ngathi ngesilungu sidala ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami. Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Singa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibone nganalokhe encindezelwe. Omama are not getting space. Ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele lokhu kule pull her down syndrome njalo sinanzi ukuthi khona kulabo baba balokhu bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenze ama-awareness raising, njalo siyenze ama-trainings, capacity building, ukuthi umama abe lesibindi, abe le-confidence, abe assertive njalo, ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezelwe. So kakhulu sisebenza nabomama emakhaya ukuthi si-city build capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court nxa kumele siye court sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labomthetho lakho siyakhulumisana labomthetho kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna isikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphatha njani ngoba imithetho isuka kuma levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama challenges atshiyeneyo omthetho asocial izinto ezitshiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emaNdebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-3D luzahamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolu lungene eMathebeleland. Nxa sithi eMathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina iWomen Centered Development Charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphetheni imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo.
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku, yindlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lolu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project, zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezabo gender, ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqiniso mama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhubayo. Esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawardini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi izimpomba amathalente akhona kulama organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe, bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Rambe usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank uMnumzana John Manguja angabe enguye othiwa ngoQueen Bee na othiwa nguye ohuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga leReserve uMnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi uMnumzana Manguja nguye uQueen Bee. Ekuqaleni uLumumba wayethe uQueen Bee ngusomabhizimusi uMnumzana Khuta Chakirei, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguMangudya. Imizamo yokuxoxa laye uMangudya ayihlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongola izombusazwe uMnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le-confidence abama-investors ebuye, ngoba kulala kutshintsha ama-statements. Umuntu uyafakwa namuhle ukuthi abe ngu-spokesperson we-Task Force Economy, kulila malanga amathathu sekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela sekhuluma kunye. Khona lokhu kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izizosala zitshintsha ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izizosala ziguquka, la bantu abakhuluma izinto ziguqule indaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemconomy zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Kambe uQueen Bee ngakuzaba ngukavena we-Reserve Bank yakutshengisela ukuthi akulamuntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengisela ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengisa ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi ndesezinxale kakhulu, kutshengisela ukuthi ndazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezambiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyemele zikhulunywe zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokho kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukhanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingakuivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombi wakanya vile information, tinaziyazi information yankona. Kwa isikwazi, isikwona zani vya liwa kona hali nga pezulu. Abantu kota basafa yongapa, it's ordinary people, abantu paka jengami nje unkomo. Nga yukutu vya liwa pezulu nga hali kutu mbasazi mbe valoli sinko, mbe valoli keke. Kotwa, isikwazi yukuti izi ndoziya shota, izi ndoziya kwela, imsebenzi raiko. Abantu bayatu vega, ilizwe liacha. Kote abanye loke bekulumi ndezi nga swagaliyo, labanye baphatha intambo abasaziwakala ukuthi bathini ngezinye izinto, babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa. Lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo. Kuyabokuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo, ezikhanyayo, ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe leZimbabwe jikelele.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Norman Mafisa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yacina. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lithe ngokunqoba elikwenzele eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumajuma isikhombisa lani, okulinani elingeke lifikise liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamajuma isithupha lanhlanu. Kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uMabheza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since the start of the season until today, you know.
Ngiyichayela isombe abafana bami lolu hambo belingekho lula, belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini, kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqetshi ngesithi mina uDumo kuSomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu leFC Platinum liphakamise inkezo yeCasalaga Premier Soccer League, njalo ngokwesithathu ukuba uMabheza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eShabani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City. KuCity elesine elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs, eleChapungu, eleNicroot kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaruns ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh, kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu-143 ku-innings yakuqala, kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphelele lamaruns angama-26. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu-295 balinqobe, njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangobo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. UMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGuinea lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.